oliyani zulu mina ngihlele khonini ngedwa ongamthanda umntana womuntu oliyani zulu mina ngihlele khonini ngedwa ongamthanda umntana
womuntu
oliyani zulu Ngihlele khona ningedwa mina ngiyamthanda umntana
womalelizulu
Ithi woza Themba lami Selubuye Themba lami Ithi woza Themba lami Yakhumbula Themba lami Oliyani zulu mina ngihlele khona ningedwa